hayi uphethe kahle sibili njengoba nje bahlala sitsho ibandla lethu loko liphila njalo liyaphambili umongameli walo ufake amandla a-renewed namhlanje ebantwini ukuthi khumanto ebatshele ubana hhayi iZANU PF iyaphila obona nganta yafa kavuka pheka utshwala ngoba yona izosaphila
ye manje ungasitshela ukuthi izinqumo zona lezi libona ungani zingaphathisa njani ilizwe
into vele esikhuluma ngayo kakhulu besiqale ngendaba emnotho okuqala okwesibili besiqhelele ngendaba ezemfundo sikhala ngendaba education ukubana kubanje kanjani lalapho umanager of finance ebecazulula ukubana nxa ukhangele i-vision esilayo enye i-dispensation yakho ezinye ukuthi bona sibone ukuthi i-education yethu ibuya lela ama-practical skills athi ukufunda kuphela amabala kodwa ukuthi umuntu aphume esephekekile sekwanisa ukubana ayenze into engayenza ukubana kube lobungcono kumkhono owezimbabwe so into elungisona yizo eziqadele kakhulu ezizibambile ezintathu eze-education ezempilakahle njalo futhi lezomnotho njalo nxa ukhangela uzabona ukuthi ona this year kukhulume amaminista abathathu kuphela abakhangelane lezomnotho kakhulu kukhulume uminister of finance kwakhuluma uminister of mines kwakhuluma lo minister ophethe ezokulima ngoba phela sikhangela ukuthi ona vele umkhonomo wezimbabwe uvele ubanjwe indaba zokulima zona lezi lezokwemba ezokumayina so ungakhangela kuyakunika-ke i-overall summary ukuthi kona nxa singathi akufake kube kufitshane ukubana le i-conference ibi-conference yokukhuluma ngokuthi kona umnotho wethu owaleli elezimbabwe singawubamba njani ukubana siwuvuse njengebandla elivele libusa ezimbabwe kwamanje
indaba ezifana lokusilela kwamandla kagetsi imali yemabhanga lokunye okunjalo khona likuphethe yini emhlanganweni
ye kuphethe kakhulu umongameli ekufaka egcekeni ubana kuyini okunye osokuthi limazile kwasikisa endaweni nale okunye kwangikhona ngama-natural causes lawa esingathi kona ama-acts of god okunjengokuthi kona ukuhlelakala kwezulu njengoba sikwaziswa ukubana amanzi aseyehlile ekariba ngale instead okuthi kona sibe sikhipha ugetsi ongafika almost 1000 megawatts owakathesi ikariba isinika only 100 megawatts okunjengoke kona kuyabe sekulo mehluko omkhulu kakhulu njalo futhi ukukhangela ukubana indaba naleyi e-climate isi-affecthe yangena la kumakhelwane wethu e-South Africa ngale siyakwazi ukuthi nakule nsuku sikehlezi ubana babalama-challenges athize endaweni zamagetsi labo sebethola khona kubana okuthiwa yi-load shedding ababengakucabangeli but kungenxa ezizindonalezi ezemkhadi lanilani lokufa imean okwezinto zonalezi ezilungisa amagetsi ankhona so konke kona kubana sikukubambele sakukhangela sabona kuyona as a way forward kumele siqalise ukuplana ahead sibona ukuthi yona next time asho siwele into zanalezinto our next generation akumelanga iwele izinto ezinjalo